Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona.
Yes, thina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela ngokwazi uzakhokhelwe, kungaba yinto engahlupha.
Sile ngxoxo mpikiswano phakathi kwesiphathamandla seZANU-PF lese-MDCT phezu kodaba lokutshengisela ngabathi bona ugatsha lwe-ZEC alubalulekanga. Kwezemaphandleni ke silani lamhlanje ntungami.
Lamhlanje ngisePlumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhijelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekulezibonelo eziningi ezikhomba ukuba amabandla aphikisayo azehluleka ukubumba umanyano ozancintisa ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Phakathi kwamabandla achiyeneyo, kulabakhokheli abathathu kade becatshangelwa ukuthi bengakhokhela lumanyano, laba ngabathi uMnumzana Morgan Tsvangirai o-MDCT, uNkosikazi Joyce Mjuru we-National People's Party, kunye loMnumzana Tendai Biti owebandla le-People's Democratic Party. Kodwa akula kuvumelana. Sixoxe lesinye sezikhulumeli ze-NPP uMnumzana Methusele Moyo.
Yes, thina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela ngokwazi uzakhokhelwe, kungaba yinto engahlupha, kodwa into ezakhulunywa. Sithemba abasikhokhelayo ngabantu asebe le-experience kwezombangazwe bazabakwazi ukuthi bekhulume, bakhulumisane kuze kufike ekuthini kuvunyelwane ukuthi mbani okhokhelayo.
Kanti khona ukusayinelana lasayina kungakacaci ukuthi ngubani ozakhokhela umanyano lo?
Laphana kwasayinwa okuthiwa yi-memorandum of agreement, okusho ukuthi yisivumelwano sokuthi siyavumelana ukuthi sizaxoxisana. Loko sokusenzakala khathesi yilo uxoxiswano lwakhona. Laphana kwakungasayinwa ukuthi kule nto ekhona evunyelanayo, hhathi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kuxoxiswane. Yikho esikwenzayo khathesi, sithemba kuzafika esikhathini esifitshane esilandelayo kuzabe sokucaca sokunempumela kulokho kuxoxisana.
Manje nxa likhangele abanye abafana labo Nkosana Moyo abathi bona kabafuni ukuthi kumanyanwe, likuthatha njani lokhu? Akusoze na kuphazamise imizamo yenu yokuthi linqobe umongameli Mgabe?
Nkosana Moyo singathi ngumuntu ozifikela izolo, sesike khuluma la ucabangayo mba kufisayo. Iliso asikhayele ngalo lati ilisho esimkhayele ngayo besivele singazange sisho ukuthi sinokukhuluma laye, ikhulumisana sodwa yena kaqhube olwakho lati sikhubo lwethu uhlelo. Yena uDr Moyo usuka esengathi usephatheka kakhulu ngohlelo lwethu, besekusengamthembi ulati yena olwakho uhlelo vele ngolwane.
Kanti manje ibandla lenu lizayenza nini iCongress yokukhetha inkokheli?
Inkokheli uma unanzelela kahle kahle ama-provinces akhetha inkokheli, i-National Executive ikhona. Okokusena yi-Congress, i-convention yokuyagcizelela, ngibuka uya-confirma, ngibuka u-endorse. Isikhathi ethi zaba khona emalangeni alandelayo. Yolezi ingxoxo ezinye ezade zisithathele isikhathi ukuthi bekuxoxiswana abakhulu bethu, abakhokheli bethu bebambekile. Besifuna ukuthi sithe lokho kuyithuba okujahekileyo. I-Congress iseduze emavikini wona lamalutshwane iyabe isikhona, iyayenzela eHarare.
Alo ke ngumnumzana Methusele Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni ekwobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ya indaba yamakoalishini kodwa ke ngizaqala ngokukhuluma ngokuthi abantu bafisayo. Abantu ungabananzelela sibili ngobuningi babo. Bese ukuthi nga ikoalishini yaphumelela. Ngoba bayakukholwa ukuthi indlela kubele ukuthi izanu kuye ithume esikoleni abantu babambane. Kodwa siyakunanzela njalo ukuthi kukhanya ungathi hayi akukhondali kakahle abaye mahamba besiyale besiyale. Babona uhlupho esilalo kakhulu umuntu ngathi abantu laba uma kubona kalibathini. Basuka babe lo mkhumbulo omncane bakhanyela izikhundla zabo bengasakhangeli ukuthi abantu bezibabo bafisayo. Ngibona ngathi lihlupho olukhona.
Kanti khona ukuthi ngibani ozakhokhela, ubona kuludaba olungakhathaza yini kumbe kusegcekeni ukuthi ngibani ongakhokhela?
Well, kuba nzima ukuthi ngisho kodwa-ke ngibona ngathi bangahlalisana ukuthi baxoxisane kuhle. Hhayi, angibona kulohlupho olukhulu ngoba abantu bengavumelana. Ngibona ngathi abantu nxa bekhuluma nje lawo bezu kayo ngathi udaba liba phakathi kwaMorgan Tsvangirai lo mduru lo tenda ipiti yamabizo esikhathi siyawathola nxa uhamba ebantwini. Kodwa-ke ngibona ngathi mina bona abo bantu nxa bengavumelana kubele ama-misunderstanding acacileyo into le yimbona ngathi ayizozisikhathaza. Kulula nje ukuthi bavumelane siqhubeke siye phambili.
Wena ngombono wakho ubona ungani ngubani okumele akhokhele umbuthano lo?
Ngombono wami engakuthe ukuthi well selandela ama-izwe ayi-principle ukuthi umuntu eyabenanzele ukuthi nguyona support eningi ku-ground bembona ngathi kuba lula ukuthi akhokhele. Okwakathesi angiyaqiniso lokuthi umduru lesupport enganani ku-ground, angiyaqiniso lapho. Kodwa ingxenye umuntu esiyazibona ungathi isupport ulayo sibile ekhanyayo nguMorgan Tsvangirai ungathi uyakhanya kulayo. Kodwa umduru angilashiwa njengoba yangaze angene kwi-election leyo utenda ipiti wela ipati entsha angaze angene kwi-election engxenye yabantu bangale mbuzo. Kodwa umuntu osekuwangena ekhetheni wabona labantu abamlandelayo nguMorgan Tsvangirai.
Manje pho abathi umnumzana Tsvangirai usele minyaka ephosa ukufika amajumi amabili elokhu esehluleka ezama, kuyini okuzayenza ukuthi kathe saphumelele? Ubona njani khona?
Ngokunye phela laye okumenza abantu bangathi abalaqiniso laye. Kodwa nxa mina ngikhuluma ngoMorgan Tsvangirai angifuni ukukhuluma ngaye sibili njengomuntu ozimeleyo lapha. Ngiyabe ngikhangele ibandla lakho, ngifuna ukuthi ngicace lapho. Nxa ngikhuluma ngomduli laye ngikhangele ibandla ukuthi engxela sebengakulungisa ukuthi amanzi kubona abantu abavela kulawo mabhathizimu ubani ongcono wabaneka okuqakathekileyo. Kodwa-ke liqinisa ukuthi uMorgan laye uMorgan Tsvangirai sokubele minyaka eminingi ezama kodwa kungavumi. Engxenye lakho nxa ebona njani usengazama ukuthi engxenye avumele omunye umuntu la akathi ukuthi engxenye engathutha ngenhlanhla yakhe laye akwaziwa empilweni.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Plumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngevike edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi. Ngixoxa lonke waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga ngokwamukeleka, ngiyabonga ukuhlangana labalaleli bohlelo njalo.
Yine libona iziga lapha ngolwesithathu akuyilandi indaba?
Nkomo, bekunzima ngolwesithathu indaba le iqale iqoqwa ngabantu ngemva kokubana sebebone iziga esigabeni ezingapheliyo. Isiga sakuqala saba ngundoda owaye ngumsecurity e-high school lapha komadlambuzi owapho ukuphiwa ukudla okusarayisi. Undoda lowo wakhalakhala ngesisu wasesifa. Kwasekulandela ukugula lokuthola kwabantwana ema-residential stands akomadlambuzi emastendini lapha abahlala khona asewatshintshwa abangamahostela amastendi akamama obekade ngu-headmistress kusona lesi sikolo.
Babuyile ke owafa wafa kwasokuhamba njani?
amadoda angowafafa lawa abuyile angamadoda okholo lesiziyoni abuya amadoda la athe ngokufika kwawo aselandisa ukuthi kona hayibona babona ukuthi kona into abayibizivelweyo ikufa kondoda wafa mahlayana amadoda asehamba ke ethuneni lalowo ndoda lapho afike athatha khona inhlabathi aqonda layo esikolo esithi kulapho kuqala khona umkhondo bafika ke bachaza ukuthi kona hayi ngalelo langa undoda lo esidlaleyo poison kwakulomsebenzi esikolo wasephiwa i-takeaway kulapho kwasuka khona ukungezwa kake kahle esephiwe leyo takeaway ngomunye undoda ayesebenza layo ongumsecurity khona lapho okukhanya ukuthi kona undoda lo besebenzelana lo mama ongumphathi isikolo khona lapha lomunye umbalisi ngokuchaza kwabo kwasekusuka ke khona lapho ekuthini baqonde esikolo ke kulowo mbalisi besiyamfuna ukuthi abuye lo mama yena lo engehedi abantu labo balile bathi kona kwakuqala bona abamukeli ukuthi kona into leyo eyabo wafa wafa ingene esikolo
bacine bekhiphani pho
kuthe ngemva kokona lokho umama lo wasefonela amapholisa ke ukuthi kona abantu laba bafuna ukungena emzini wakhe amapholisa ke yasegijima esiya lapha kade kubuthele khona abantu basiya khona ngale ba khuluma amagama aqatha ukuthi kona abantu bachiteke okwenze ukuthi kona uofficer in charge aqine sedubula isibhamu phezulu kodwa abantu balabe lokho benjalo besithi kona hayi thina sifuna ukuzwisisa inhlalo yethu njengabahlali bakomadlambuzi ukuthi kanti kwenzakalani esigabeni ngoba lamanye amathuna avuka ephandiwe ebuseni kungazakali ukuthi kona aphandwe yini lezi dumbu zibekwe phezulu kwamathuna
kulesi sihlakalo esinjalo esake senzakala
kulomdala okuthiwa ngusaphadeti kwayenzakala leso sehlakalo enyangeni ezimbili ezintathu ezidlulileyo
ngezinye indlela owafa wafa bathi abathakathi bakhona apha esikolo baphakathi
ngendlela abachaze ngayo bathi khona abathakathi bakhona lapha esikolo then omunye ungaba ngumama yena lo osowathiya ukuphatha lapha esikolo ngendlela abakuchaze ngayo ke
akusitshele ngobaba we-trunk ebigcwele ubulongwe babantu lapha ncube kuyini kahle kahle likubonile
undoda lo sobhuku onguye ophete imadlambuzi village naleyo kade kusenzelwa kuyo umsebenzi kusukela kuqoqa umsebenzi lo undoda lo wayengani vele akafuni ukuthi kona umsebenzi lo wenziwe ngoba wayelokho egijima esiye emapholiseni esiyancisana lamapholisi ukuthi kona amise umsebenzi lo then kuthi sokunjalo induna isithe umsebenzi uqhubeke bagijima ke abafana baya emzini wakhe behamba laye bafika baya kuya ke le-trunk naleyo eluhlaza ekagcwele bona lobu bulongwe babantu nokunye okungumuthi abathe khona kuthiwa ngumadubula ukuthi ungangani awuwelelani laye ngelinye ilanga ungayehlelwa yisiga esithile esingaqondakaliyo
ontikoloji kukhona yini okukhitshiweli kubonileyo okuphilayo
komo mina ukuthi into le angiyazi angikaze ngiyibone kodwa ngendlela abafana abachaze ngayo bebekhipha izimpondo lezi lamanye amathambo angaqondakaliyo akade buye labantu bona labo besithi ukuthi khona izinto zona lezi yizo eziguquka izimo zibe yilokhu lalokhuyana okuyiko okudala umonakalo
inyoka edamu ke kuthiwa kuhambe njani sizwe kukhulunywa la ngenyoka esedamu
abafana abathe ke sebesithi khona ngcono bayayilanda ke leyo nyoka esedamu bayikhiphe kulapho ke kufike khona amapholisa afika ke ayenza wona lowo msindo abawenzileyo
hayi bekukuhle ukuba lawo kuhlelo ncube siyabonga
ngiyabonga enkomo ba
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lowake wabanga ukansila wakomadlambuzi umnumzana Thamani Ncube asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo onguntungameli
inkulu
Siyabonga ntungameli inkomo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa ngodaba lokutshengisela kwabasola ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC silomnumzana Joseph Juma ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo
o, 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 dadewethu ke uNarebhe Khumalo nabanye bese beyalala udaba lolu sihlalele phansi eParliament hayi bakithi kulesikhalazo esinje ngoba ezizikhalazo ziyabe yizikhalazo ezinjani eziqinisekileyo ngoba khona phamele ucelela amaphepha ocelela izincwadi lezi ezokuya register ukuvota aku-affecti bantu be-DC kuphela kuya-affecta lo ntanga abezanu phe futhi ngoba labo banjalo futhi labo bayalotha labo basale ezizini naso zabo labo bazadinga futhi izincwadi zona lezi ezokulokuza so yinto egoqela umuntu wonke isizalwane sonke sasezimbabwe yikho kokuqakathekile ukuthi bona asikhangele ukuthi bona iplatifomu esisebenzisayo ukuthi sifake into lezi yiyo yini njalo izasinika impumela na ngoba kupho ngokuthengisela nje kwesi sikhathi mina ngihlala zithi bona kwesi sikhathi yikuzichithela nje isikhathi sabo kukanti-ke kulendlela ezibalulekileyo ezingalandelwa ukuthi udaba lunjani lufike luzwakale kuhle
ye mphenduke kuwe ungaqhubekela phambili
ngiyamuza uonavumne wethu babuchuma kayisilo qiniso lelo ngesikhathi sihamba kukhetho luka-2013 sahlaba umkhosi njengabameli baphalamende ababefuna ukuthi labo bayevotelwa lapho izanu yayibisa amabhasi ithwele abantu bezanu ontanga labomama labobaba bafike lapho kulotshiswa khona ukuthi abantu bathathe izithupha lokuvota bafike bamise wonke umuntu oselayinini kuqale kungena bezanu bathathe lawo lezo zithupha barejiste njengamavota bathi sebeqedile bathi wole wole emabhasini sisale lokhu esimile thina esimileyo uthi uthi uyafika ekhawunteni utshele isisebenzi sikambebe ukuthi khona sisesebhizi siyaqedisa lokhu kade sikwenza ume ihola elilodwa engakulobanga ukhangele udwendwe lwelayini labantu abamileyo so esikutshoyo yikuthi izeki luhlangothi lezanu p f so umakara kuzamele enze intando yezanu yikho besala ukuthi kutshintshe lolu daba kanti lesabani nxadi nalivele lisazi ukuthi lizibambile njalo lizanquba kakudingi ukuvela phansi kayisiwe into entsha sayenza sivela kuzibuse ngo-1980 savota ngezithupha kasizange sinike ubufakazi ukuthi sihlala ngapi lokhu kukhombisa ukuthi izanu ivele itshayanisa amazinyo ngoba isesaba ukuthi ontanga bangenza njalo bayevota babakhuguli
Mnumzana Chuma uyavumelana yini laye uMakhumalo lapha uthi yena hayi kukhanya imithetho isebenza kumabandla aphikisayo kuphela
andiyabona lokhu yinto ezayenzela ukubona sibhoda siloku sibhoda sibhoda indawo eyi-1 khonapha ngoba lami nginje ingamtshela ngobufakazi udadewethu okuthengisa ukuthi bona vele thina lathi njengezanu p f uthi not izanu loke sithi zanu ngiyakudala ngathe sithiwa izanu p f izanu p f lathi sinje bethi nemisolo kakhulu yilaba esibathi ngama-civil servants abayibo ababambe imisebenzi naleyo ngoba uningi lwankulu ungakhangela vele bebengani ba-anti izanu p f bebengabantu abayevele labo bese bengene kulozeni kunto le ethiwa ngesilungu i-regime change agenda lokhu ngingakutshela ngokugcweleyo ukuthi ona even ungakhangela ngiyakhumbula kwenye indawo lapho ungawina khona u-honorable uTendai Biti uningi olwalumvothela kwaphana kwakungabantu abasebenzela ezomthetho amapholisa nalani wawina ngabo otshengisa ukuthi vele abantu labana bebengekho kithi so ukuthi abe sesithi khona abantu bona labana omakarawu labantu bani ngabantu abezanu p f bathatha izikhondi zokuzanu p f lanko loku ngakuphikisa ngutshengisa futhi ngemizekeliso yona le engikhuluma ngayo miningi kakhulu nami nginje kimi lapha etelandabampopoma ngakubamba sobala kodwa kwana sengibone omunye umuntu wangena siyavota wathi eqeda ukuvota bemgxamuze omunye ku-inki laphana ujesu uthi sevotile abamgxamuzanga ngase ngizuzuna bangaki abangene benza njalo bazachasa ubatheka-ke ngentuthana besizuluna bebabalekise besuke lapho bengaphambanisi idolobha bebengathathela abantu izinto izinto zabo njengokuthi khangela umzekelo sokhona amashophu u-vice president impoko athi angama-shopping ahlale egqekezwe njalo nje kungavele kube nomsindana lowo bahle begithi lokaphana uyadiliza bengene phakathi bebhuthe izinto bethathe izinto abanye nabathatha utshwala abanye nabathatha lokhu lalokhu so yikho ngithe mina into eqhathelana asikhange lenibona yipi indlela ebalulekileyo esingayilandela ukuthi kuqondiswe into le
ukuthi kuya kuthela intutu ezihitshayo abalandeli bethu bayantshontsha emashopu anjengoba bumpoko honorable vice president kayisiloqiniso lona lelo bungaphi ubufakazi obutshengisa ukuthi laba abantu ababanjwayo begqikeza ezitolo bahanjiswe emakhoti bangaki ababanjwayo betshengisa ukuthi ngabe MDC kanti siloqiniso lona njalo izanu nxa yona itshengisela abalandeli babetshengisa asikaze sibone intutu ezikhithayo ezitelwayo kuzanu so lapha lithi ukuthi khona izanu yona yiyo yodwa eyenza izinto ngaphezu komthetho ngaphandle kwethu singalandeli umthetho and isikhathini esiningi sabe sihamba sihlabela singathethisi umuntu ukubona intutu zezingeni.
Lo ke bekungukosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDCT obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma ilunga le Central Committee ye ZANU PF kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo samukela uLorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu olodumo. Yena esiqale ngokumbuza ukuthi uzwa njani ngokuthola isicoco kumkhosi osanda ukwedlula owebulawayo Arts Award.
Ayi sibonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi ngiyisikhokhelelayo ngesikholayo entweni esizenzayo nokuthi ngiyosingobisileyo kulokho. Kakhulu nabantu ade besivotela labantu abasisapotayo.
Yiwuphi umculo wakho ongathi isibisibili yiwo ongabe ubangele ukuthi unqobe?
Besides i-album le, we also did i-concert yabo mama esayibiza ethiwa i-Women of Valor mhlaka 1 May e-Music Academy koBulawayo. So ku-concert yona le sasinqose abanye omama to come and sing other ladies. Kungabe kwenze le i-contribution yangkhona yakhangeleka ukuthi asiphushi ukuthi saziwe sisodwa but siyadonselana labanye abesifazane.
Yiwuphi umculo wakho ongathi udla ubhedu kulezi insuku?
Ingoma mbonani ilubhedu kwalezi insuku Singing Glory ngoba ukumathathe Star FM and abantu naye bayithakazelela izinto ngihamba siyihlabela senza i-live bayayivotela khonokho kuyasitshengisela ukuthi bayayithakazelela lokuthi yake yaba ngu-number 1 kwamaviki elandelana. I think khona kuyatsho ukuthi bayayithakazelela kuyobona la into engisho xa
olayo kumbe ubuqalisa yini
okay bengivela ngihlabela nje kodwa le album ekhulileyo i-album yokuqala engiyirekhode ngingedwa bengike ngifithele amanye ama-artist but this is the first project eyokuqala ngingedwa njengo-Lorraine Maplanka so kulelo dalade kule makadunyiswe lenye ethiwa ngumakhathende kajesu it's a common song esayithatha nje sayitshintsha kancane ukuthi abantu babeyazi kulo Alpha and Omega but i-title yayithiwa ngu-For Your Faithfulness i-medley yezingoma ezaziwayo nje sazitshintshayo ukuthi zichaze.
Ungasitshela ukuthi kanti vele uLorraine Maplanka ngubani njalo kuyini okwenza uhlabele umculo lowo? gospel okukhonza.
Alright. Ulorena Mablanga Street, intombazane yakhulela kuBulawa. Ulorena Mablanga Street izulu umsebenzi. Kodwa ningu Mrs. Thothombe yendile. Yendele ejaheni lihle lisang blessing Thothombe. Onguye ngisebenza la kakhulu kumanager wami, uye udirect izinto eziningi. Okwangenza ngahlabela umculo wegospel ukuthi ngili Kristu ngazalwa kutsha ngathenga ngegazi likaJesu. And I felt it's the best way yokuzi-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani. Kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo, ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lomzimba kaKristu ukwenzela ukuthi abantu babusiswe.
Ungakahambi ungasihlabelela nje umculo uziphumela kwelakhi iphimbo direct?
mana ngihlabe.
Okay.
We're higher than the mountains. When the Lord sanctified me, singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory, hallelujah, when the fire, when the Lord
sanctify
me.
Wow, hayi iphimbo elimnandi ngempela. Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe Lorraine.
Ngiyabonga cha.
Uphakeme uyinkosi yezulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo Lorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu, yena ophuma ngomculo othi makadunyiswe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga weziphathelane labesifazane.
Siyabonga ingoma imnandi ke ingoma yokholo singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. lanxa sekusobala ukuthi amabanda aphikisayo awasoze amanyane kukhetho lomnyaka ozayo, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.